Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 12 kuMfumfu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje
kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamachumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala.
Lokuzinga nje libona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seswele zenze njani. Labantu ade bephila ngalo le damu lokulobuzima la.
Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi emathibeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lingakhuthwa yisigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kumbe iZimparks luthi kufe indlovu ezingamachumi phose amane 39 kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala eyesabekayo. Kodwa enye inhlanganiso ezimeleyo ithi inani leli likhanya liphansi kakhulu. Kubika uNokutaba Dlamini.
Isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo lamanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes, and the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Sesiphele ezindlovu ezingu 39 ikakhulu eWange National Park ezingu 12 ziphele duzane le main camp. Uphenyo lwethu lusivezela ukuba lezi zibulewe indlala nempondo sizifice zikhona wokuthi aso poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali, njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lize line.
Lanxa kungazwakali ukuthi sekufe indlovu ezinkaki eZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka, indlala yanyakenye ibulale ezilithumi elilamachumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana leGreen Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azilakuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa yiZimparks. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Daniel Sithole uthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezifileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine siba lokuhlukuluzeka phakathi kwenyamazana labantu ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
Ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle. Indlovu ikakhulu seziphuma kuma game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezigcina zibalimaza kumbe ukubabulala. Izakhamizi zedethe leWange njengakwezinye izigaba ezincelelane lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezi nyamazana. Ngolwesibili lokhu eWange abeZimparks badubule indlovu yebihlupha izakhamizi. Umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali beWange eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park, ukuswelakala kwemigodi yamanzi yenyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle duzane lalindawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini.
Aso justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akula manzi eWange National Park, siyawazi ukuthi akula scarf eWange National Park, siyawazi ukuthi ama mines they are also contributing to indlovu ukuthi zi-encroach kuma human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze yaphi abantu abahlaselwe indlala inyama basizakale esithi le indlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalolunye 80,000. Kodwa inhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance iyakusola lokho njalo isilobele idalele parliamente isithi kumele likuvimbe. Ngingunokuthaba Dlamini wendaba ze Studio 7 ngisewange.
Namhla sixoxa lenyanga uMethuseli Ncube osebenzela eSunyet Sen eGezi yelapha abantu abalesifo semacansini abadinga imithi yenhlanhlalo kunye. Akesizwe ixoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Le imithi yokwelapha le mhlawumbe ukhula kumbe usu-affectwa isiki noma u-affectwa ngolunye nje uhlupho osuka ube lalo. Kuningi nje ongasuka ukuthole imithi eqolo ikhona. Into ezilokhu ezincedisa nje abantu uma ngabe ufuna imithi yokugezageza.
Wena ulapha kulabo kugwejwa kakhulu, okugwejwa kakhulu abane bakhala imithi yana abayifuna kakhulu.
Kakhulu, vele kakhulu abantu abalapha bafuna, one bafuna imithi yenhlanhla, two bafuna imithi yesidi, kakhulu ngabantu abalatshwa isidi.
Kuchuthi kulalana kakhulu laba kuthelwane esila
engandise ukuhlangana futhi ukuthi kutholakala ukuthi basuka babe affected ku program esifana nabosiki kumbe ni babe funa ukuthi
uyeqolo
imithi yeqolo
yona ke lesiki siki ziphi lezo zelapha kakhulu.
Yona nje esuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu. Isuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu esikuthola ukuthi sometimes kuba ku affected from ebantwini abangomama. Bese besuka obaba nxa sebethe batholana labo abantu abanjalo bese kusiba yokuthi baba affected kakhulu.
Wena uyifundela njani? Uyaphutshiswa, wancezwa ngihlomkhulu kumbe isangoma?
Mina imithi le ukuze ngiyithole umuntu oyiphutshiswayo, umuntu owayifundiswayo, umuntu oyifundileyo, umuntu okhona ukuzidingela yona kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi
omama kakhulu abamama balapha emayini abacela kakhulu imithi, bacela imithi yani kakhulu?
Na omama befuna imithi
abaningi abala bacela imithi yani?
Bafuna imithi eyabe ihlangana le mithi yokulungisa isibeletho sometimes. Na nginanzelela ukuthi okwenza ukuthi bafune izinto zokulungisa mhlawumbe zokuklina isibeletho mhlawumbe umuntu abe segula sisebenzini bese sithole ukuthi umuntu uyabe se-affected through ingulamakho.
Ingulamakho.
Ma ese-affected ingulamakho itshaya kubomama esimeni sesibeletho.
Kodwa u-HIV yakho benaphi?
U-HIV? U-HIV asika ebelini laphi laphi.
Laba lenhlanhla babe siba lenhlanhla ukuthi bathole igolide, babe lenhlanhla ukuthi batholeni.
Hayi, kanti inhlanhla isezintweni eziningi. Hayi ukuthi kugolide kuphela. Hayi, umuntu nxa evele le bhadi lakhe iyabe idinga ukuthi nami ngike ngigeziswe ngibe klini.
Iyabona kuthiwa ubheka mina le iyakwenza ukuthi ngikhonjwe.
Ubheka mina ukhangela le ezintweni eziningi lapha.
Lo ngumnumzana Methuseli Ncube inyanga esebenzela eGezi ubexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 iseSunyet Sen. Wezemaphandleni sezivaliwe izivande eziningi eGwanda ngenxa yesomiso esikhulu esibangelwe yisikhudumezi somgadi ese-El Nino. Lokhu kwenza kukuba abalima ngokuthelezela behluleke ukuthola amanzi. U-Albert Ncube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Iningi labomama bematshetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa umumbu, amatamatisi lokunye eGwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama baxoxe leStudio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuzilela kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthelezela ukuzibophezela kodwa kwamanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezinhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama-project besilawo sibili abembalwa bekhona ngaphe eNtando kaZulu, ikhona ngaphe eBamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi. Inkomo balazaziselayo vele amanzi okunatha, labantu abaselayo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele esithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo, kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi sichathane thina sodwa. Nginganika omunye imbheda ethile, siyabe sincedisana inthelelisa la minthelela. Singathengisa sizuza ukuthi lathi siphanani ukuthenga izinto zemakhaya. Sichayelana lokuchayela amagyabo. Isimo sendlala sinzima kakhulu.
Inkokheli esigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamondlovu usobhuku emasholomoshi uthi idamu leHulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Lobunzima nje libona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seziswele zenzenjani. La bantu kade bephila ngalo le damu sekulobunzima la. So sesithena silindile ukuthi inkomo zingasanathi khona ngoba vela amanzi asephongogoje asagunjezelela udaka. Ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sivili lapha akusela nto eright. Kuphongoka yisizivo. So kungamanzi okuncinci sokugunjezelela udaka. Besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwe ngukhansila kawathu esigabeni lesi, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu, odwa kumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu. Iingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelise ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ezikhulu fees. Labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapha abantwana abaningi abasabhadali school fees. Kulobunzima kakhulu tungakhangela sibili hayi kudonswa nzima kakhulu. Kanti ke zene zingathi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale school fees, bathenge nje le mfanelo zezindlini zenye zezidingakalayo.
Urhulumente uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izulu lingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithole izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukarhulumente lwe-Agritex zikhuthaza abalimi kulo mhlubulo futhi bagqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi ese yanino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela namba wakho bendula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Okwamanje sike sizwe owethulwe ngusithandekile Mhlanga kwezabesifazane.
Namhlanje sicubungula iziphathelane lomkhuhlane wengqondo wona olakho ukuhlasela abesifazana nabesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokuningi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama ziningi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abaningi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba eziningi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele wenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni.
Mbingelele kubalaleli, inkinga le mental health or ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu especially lapha eZimbabwe ngase sikhuluma futhi sikhangela kubo baba ngani uhlupho lwakhona luba luningi kakhulu kubo baba of course omama balezinkinga eziningi ezibahlukuluzayo ungakhangela i-suicide eZimbabwe i-report esiyithole ku World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi ibabafa bebulawa yingubezibulala ithi 1.8% abantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo obaba yibo abaningi and i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505 lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo kumbe singathi i-mental health and into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kakhatshwanga indaba yokuthi kalandlela yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika kumbe imuli yakhe kasahlangananga kuhle isikhathi ezinenxa ukuthi kafanelisi ukubana aselele imuli indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe ukuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yakhe imuli yayo ekudingayo xa ungehluleka khona lokho njengendoda bakubiza nje ukuthi asiyondoda abantu basebekukhangelela phansi so khona lokhu kuyawalimaza amadoda amaningi isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought nizulu kalinanga imisebenzi kayitholakali konke imali iyawa amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo so kudinga ukuthi abantu abamadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo kuwafaka enkingeni eziningi abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake umntana zakhe afise ukubana ayenze abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha ukwenzela ukubana akwanise ukupha imuli yakhe something
ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa
salibonani linjani mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi nxa kuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lomkhuhlane wengqondo sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibilo okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo njalo nxa kuyikuthi umuntu uneproblem maybe edepression kabahambe baye ku-counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo oserious
umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile mhlanga ungadinwa nokusasa sokwesikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungamili nkomo namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange-$4 million amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha imali athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga.
Ithe isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abanengi. Abanye bathi hayi bayadlala laba bazapha ngababotshwe ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho. Kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Ye, khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol ngoba nxa besenza njalo kuthi ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusima lokulungisiswa isikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini livalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto eyenzakala ngayo?
Indaba ye 4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kuyindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okutsho ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe 4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba, sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe ngithi ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isige sinjalo, kuhlale nje kunjalo, besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing, besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu, siyilizwe elilamapolisa alama resources asezingeni eliphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo, nxa sibona kuma videos ngabantu akade bezitanasela nje bebengela ndaba, bekwazi nje ukuthi akulanto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela. Amasela sedlalela phezu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje stridini emini kabha libalele lasebukhweni bezinja. Amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu, banengi abantu abafundileyo, abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo, kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza, singababhici ezibini zepolitiki, singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe, njalo futhi singababhici ezibini zecorruption. Sibeke bazisebenzele njalo sibanike ama resources.
Hayi, siyabonga Maphosa, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni. Ngiyabonga labalaleli ngaleli thuba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMaskandi osacathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isendlu yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami. Nangoyixoxwayo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salmolan umhlaba wonke jikelele ubulisayo ngofikile empilo Ndlovu ngizalwa endaweni yasekhezi maphisa esimphathe ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu. Igama lomculo nguMkhumbi Ndlovu. Kale ucula 2020 ngakhipha isitudio sitheki, ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi Udalwami, ngazobuya ngo-2024 ngakhipha isingle sitheki ethi Themba Lami.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana nawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala online, uyabhala uMkhumbi Ndlovu uYouTube uyazithola, nakuInstagram nakuboTikTok uyazithola. Cela abantu kusubscribe laphana uma bengena kuYouTube noma kuSpotify. Esisapote kakhulu ngoYouTube, ingoma zitholakala khona. Kuzothi kuFacebook uyabhala uMkhumbi Impilo seyithola Ndlovu. Uyangithola la kuFacebook lapha. Kuzobuya kuTikTok ubhale uMkhumbi Music, ngiyatholakala kuTikTok. Ngasho ngithi amashopu online ngiyatholakala. Bangabhala nje uMkhumbi Ndlovu uyazithola ingoma zami. Sela abantu besubscribe laphala. Kuzothi inamba engitholakala kizo ngu-0708089675 uMkhumbi Ndlovu uyaziwe inamba engitholakala kizo. Indawo engikiyo eGoli eJohannesburg South Africa, ngihlala endaweni yaseFlorida.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Engakucela kubantu ngicela isupport kakhulu abantu besupport, singajabula kakhulu ba besupport.
Ngabehlukane zihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababona ngolondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamajumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abanengi eMathebeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. olivalisayo umthembo sithembayo ukeeps to be lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.